Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni.
Lokhu kusobala ukuthi kudingisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi.
Ukwaliswa komela eleZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadzeribi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa u-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa. Kungaba kutshengisani
lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibazi.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lephasika, ngakho abantu bengathatha leli thuba ukubhalisa.
Siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation voter education ngokwayo, kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibhanga le Standard Chartered Bank ebeliyilo elidala elizweni selivaliwe ngoba lisithi akula bhizimusi elihle elizweni. Leli bhanga elilesigodlo kwelebhilitani lithi selisuka eZimbabwe lakwamanye amazwe ayisithupha angaletheli ibhanga leli inzuzo. Leli bhanga lizasuka eAngola, Cameroon, Gambia, Jordan, Lebanon, leSierra Leone. Ukuvalwa lokhu kutsho ukuthi kulabantu abambalwa abazalahlekelwa yimisebenzi. Kodwa iStandard Chartered Bank ibikwa izavula isigodlo sayo esezwekazi leAfrica kwele Zambia. Sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyadumaza kakhulu babukande ukubona ibhanga elikhulu elifana leStandard Chartered Bank lisuka elizweni leZimbabwe njalo livala amahhovisi alo elizweni leZimbabwe lisiya elizweni elingomakhelwane. Kusobala ukuthi kutshengisela khona ukuthi ezomkhonomi azimanga kuhle elizweni lakithi. Into eqakathekileyo ngeyokuthi abaphethe ezomkhonomi ababekwazi ukuthi akusikho ukuthi ukukhuluma ngomlomo nje usithi isimo somnotho siyandlondlobala, kodwa ke i-reality eyiyo ekhona ku-ground itshengisela khona ukuthi isimo somnotho asihambanga kuhle. Njalo okunye okwenza ukuthi amabhanga ekugcineni begcine ethutha elizweni lakithi leZimbabwe iyena le imithetho ama-red tapes yena la afakwayo agcina esenza ukuthi kube le mithetho eminingi kakhulu egcina icikela phansi indlela okufanele ukuthi amabhanga ahwebe ngayo eselizweni. Kukanti yebo imithetho ilizwe lelizwe njenge-sovereign country kufanele ukuthi le mithetho evele egadayo ilizwe efanele ukuthi ilandelwe, kodwa ikhona eminye imithetho eminye esingayibala eyenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulukazi kwezamabhizinisi lezinye izinto ezenziwayo elizweni lakithi leZimbabwe.
Sizwa kuthiwa ibhanga leli lisuke laya yakha isigodlo salo esikhulu eZambia. Kungakutshengisani kakhulu nxa sikhangele ezokuvuselela umnotho welizwe ngamankampani avela phandle kwelizwe, kusitshengisani lo?
Ukuthutha kwalo liziye eZambia ngithemba ukuthi kungenxa yokuthi baye bathola ukuthi elizweni leZambia akula akula zinto eziningi noma ingqinamba eziningi ezitheni indlela abafisa ukuthi ngabe benza ngayo ibhizinisi labo, ingakho begcine sebethutha nje sebesiya kulelo lizwe. Kodwa ke kuthiye umkhandlu omkhulu kakhulu elizweni lakithi lizwe leZimbabwe, ngoba sisazi ukuthi isikhathi lesi esinzima esifana nalesi sesikiso njalo lesikhathi lesi esikhangelela ukuthi ngabe kuthiwa i-economy iyakhula kube sifuba isikhathi lapho kuvuleka khona umkhandlo nje kusuka kwenze ilizwe lakithi libe sekunzimele obukhulu kakhulu ngoba ukuthuthuka kwe-economy kudinga ukuthi amabhenki abe khona njalo amabhenki ngohlobo inhlobo lenhlobo siyazi ukuthi amanye amabhenki afana labo Barclays sebaze basuka elizwe lakithi kathesi ngabo Standard Chartered Bank so nxa sekusala sekuyizimbhenki kuphela labo lamanye amabhenki nje mhlawumbe la avele angayezimbhenki kuphela kuza kwenza ukuthi ukundlondlobala kwe-economy kungabi khona masinyane kodwa ke nxa kule variety amabhenki amaningi njalo amabhenki amakhulu afana labo Standard Chartered Bank kuzayenza ukuthi bekuzabe kukuhle ukuthi kwenze ukuthi i-economy yakithi ikhule masinyane kodwa ke lokho osekwenzakele kuthiye umkhandlo omkhulu kakhulu engibona ingathi kubuyisela muva indlela ezamabhizinisi zethu ezizaqhubeka ngayo elizwe lakithi leZimbabwe
umnumzana Difa wajabi Bhango Dube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhilitane ukwaliswa komela eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziribi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi obulewe kwele South Africa kungakujengisani uHamadziribi ube sembuthanweni lo owenzelwe eHillbrow eJohannesburg izolo emini lapho athe ezama ukwethula amazwi akhe abantu baqhamuka ngomsindo bexokozela besithi uhulumende weZimbabwe nguye owabangela ukufa kukaNyathi ngoba wabalekela ukungabuswa kuhle kwelizwe ukuhlaziya loludaba sixoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo ele Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube obesembuthanweni lo saqala ngumbuza ukuthi abantu bebebaningi okunganani embuthanweni lo
bona abantu bebezile sibili kakhulu bebebaningi ibegcwele itheater iphuphuma okuthi ukuthi njengoba itheater nxa igcwele ithatha abantu abayinkulungwane 1000 labayana ngathi mina bengafika inkulungwane elengxenye kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ngoba abanye besebeze bemephandle abanye beswele indawo zokuhlala
ungasitshela ukuthi kuyini okubonileyo kusenzakala ngesikhathi kuxotshwa omela iZimbabwe kwele South Africa
ngemva kokubane sekumenyezelwe ukuthi umeli welizwe leZimbabwe kwele South Africa u-ambassador uzasukuma akhulume kuqale kwathiwa kasisukumeni kuculwe i-national anthem eyezweni laseSouth Africa lapha esihleli khona kukhona ke abantu abangasukumanga ngenxa yokuthi besicula ke i-national anthem le ukuthi sihloniphe u-ambassador ngesikhathi esiza phezulu kulabanye abangasukumanga abamabandla amanye awezombusazwe kweZimbabwe uthe nxa esephezulu wafika wabingelela uthe nxa esezama ukuthi akhulume abantu baqala ukumxotsha bememeza ethi asuke phambili angakhulumi lutho bathi lanxa sebezama ukuncengwa ukuthi abamnikeze ithuba bahloniphe imuli yakonyathi bangakulaleli lokho baqala ukucula izingoma ezilokugxeka bethi bona into oyenzayo siyayizonda wasehlonipha ke uambassador wasuka phambili wahamba engakhulumanga
manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi singasithengisani
ngizathanda ukuqala ngikhumbuze uZulu ukuthi mina ibandla engisuka kilo eleve Patriotic Front lakhelwe phezu kwefilosofi ebizwa ubuntu social democracy lokho kusitsho ukuthi ubuntu bethu isintu sethu njengabantu abansundu siyasihlonipha kakhulu siyabuhlonipha kakhulu ubuntu bethu kungakho lento eyenzakale namhlanje ngokubona kwami isuka ihlalele eceleni lobuntu bethu esibaziyo thina ngobuntu bethu langesintu sethu njengabantu abansundu imfa iyahlonitshwa kakhulu yikho nje langesilungu kuthiwa we are paying our last respects silanda ukuyahlonipha ukuyaphelekezela omunye wethu ngenhlonipho kungakho yebo abantu beZimbabwe sithukuthele ngalokhu uhulumende asenzela khona ngalo ngendlela uhulumende asethe ngayo kodwa nxa sithethina siyavalelisa omunye wethu oyehlelwe isigameko esibi kangako akufanele ukuthi sifike laphayana sesimdelela kumbe sifike sidelele izifiso zemuli yakhe eyiyo evumele uambassador yamnikeza ithuba ukuthi akhulume sizakhumbula futhi njalo ukuthi uhulumende waseZimbabwe uthe yena ngokuphatheka kabi kwendlela unyati asichiye ngayo wasesithi yena uzosiza ngokumphelekezela akuze athole ukubekwa ngendlela elenhlonipheko kungakho yebo sizondile yebo sivela kumabandla ehlukeneyo kwezombusazwe kodwa bekufanele ukuthi nxa imuli isicele ukuthi ummeli welizwe leZimbabwe lapha eSouth Africa akhulume bekufanele ukuthi sihloniphe lokho
umnomzana Mxolisi Ncube isiphathamandla sebandla eliphikisayo elePatriotic Front ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Commission ebona ngokuqutshwa kukhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze ivale indawo zayo zokubhalisela ukuvota ngekhefu lePasika ngakho abantu bengathatha lelithuba ukubhalisela ukuvota. Likomishini iphakathi kwehlandla lesibili elisaqhubeka ele mobile voter registration exercise lapho abantu abangabhalisela ukuvota besezigabeni zabo. Uhulumende uthi usekwenze kwabalula ukuthi abantu bathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ukwenzela ukuthi kube lula ukuphatheka kulolu hlelo. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe-Ekhaya Vote 2023 uthi uyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ikakhulu ezigabeni ezivalisa iBulawayo, Matabeleland North leMatabeleland South. Isikhulumeli salumanyano umnumzana Nkosikhona DBD uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngomkhankaso wabo wehlandla lesibili lalolu hlelo.
Ama teams ethu ayangena kuma communities ekhuthaza abantu njalo ade sikwenza singakaqali lolu hlelo esiqalisa namhla ukukhuthaza abantu abathi ukuthi bayethatha izithupha. So lolu hlelo lu second blitz ibuye ngesikhathi esiqondile kakhulu ukuthi khona lapho ama areas lapho abantu abathi abasebethathe khona ama IDs kuzaba lolu ukuthi siqoqisana lapho. However siyazi ukuthi kulama factors amaningi affecta electoral participation voter education ngokwayo kodwa lathi sizama ukuthi sikhuthazane labantu especially ama first time voters ukuthi babhalise ukuvota ngalolu hlelo lokugcina singakayi ekuqunyweni kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota esithi isikhiwa i-delimitation.
Uhlupho obelukhona lungabe lokhe lunjalo yini ngoba sibonile uhulumende sesithi usenze kwabalula ukuthatha amaphepha incwadi ezivumela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota ezinjengencwadi zokuzalwa lezithu liyakubona yini lokho sebe kufinyelela abantu?
Yeah, abantu bakufinyelela abantu sebekwanisa ukuthatha amaphepha abo. Sibona indwendwe eziningi lapha koBulawayo, sibona indwendwe kuboMat South laboMat North abantu benethuba lokuthi bathathe amaphepha. Kulabanye abahlangane nenhlupho eziningi imipha amaphepha akwananga ama-requirements akhona abekhona but ayiningi selithethe la amaphepha okuyinto enhle kakhulu especially kungasikhuthaza abantu ukuvota i-major challenge ku-first phase esahlala la ukuthi abantu abaningi abasha babekhala ngezithupha ukuthi abalazithupha.
Liyakhulumisana yini le commission yeZEC njalo kuyini elibone ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle?
Inhlanganiso yeZEC sixoxisana layo njalo nje sibonisana njalo lathi siyabe sihlangane lakhe kuma communities sesivele sixoxisana labo sibone ukuthi kungenziwa njani njalo kungalungiswa njani. Sivela kubay election njalo kade sibe sixoxisana labo kuyisebenza la kusobukhona ama elections akhona. So sikhayelela ukuthi khona uhlelo luhambe kuhle ama voter registration centers akhona ama calendar akhona ikhona njalo abantu ba free ukuthi bayibhalise ukuvota. Ikho inkuthazo esilayo ukuthi hayi singalalisi umzimba yisi isikhathi sokubhalisa ukuvota akule sinye isikhathi esizavuya ngaphandle kwasona lesi. I voter registration is ongoing but now ufuna ukuphatheka kuhlelo lokuvota ngo 2023 kumele ukuthi mhla ka 30 April ubhalise bakwazile ukuvota njalo abantu ngenkuthazwe njalo abantu abakhangela ukuthi khona kuzaba le kuqinwa kwezabelo ngenani labantu ababhalise ukuvota asifisi ukuthi iMatabeleland and provinces ayi 3 ona la kulawayo North North South ayiyo alenani elilitshwane lizwe lonke ababhali abantu nababhalise ukuvota ukuthi sicinze siqunyule ama constituencies sisiba lamalutshwane sivele silamalutshwane already so izinkuthazwe ukuthi abantu abasukumele phezulu bayibhalise ukuvota
lo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano we ekhaya vote 2023 ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC
okwamanje isikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba ajiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ixuku labantu abahlanu abeGwanda lihlasele labulala omunye owesilisa limethesa icala lokunatha utshwala ebhawa engayisiyo yalapho ahlala khona isikhulumeli samapholisa uLoveness Mangena uthi uPraise Momoyo ozalwa eFumugwe ufele esibhedlela seGwanda iphephandaba lobulembu beinternet leNews Hawks lilodaba lokuthi kungenani lokufuthelana okuphakathi kwabeZimbabwe labeseSouth Africa umculi weleSouth Africa olodumo uDJ Tira wamukelwe ngenjabulo edolobheni leBeitbridge izolo ebusuku lapho azayenza khona amagigi ambalwa okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7, Studio 7. Linjani basakaze lisazi indaba ezingathatha ihlangothi. Eh hayi sikhona indlulane yakodewa lyathe ekhuluma iqiniso njengoba linjalo. Namhlanje zothanda ukuphawula ngomumo okhona lapha eZimbabwe obhekane labantu bonke abeZimbabwe. Iproblem elapha neZimbabwe ngabantu. Ngabantu abaproblem eseZimbabwe lapha ngabantu kulabantu abapimpela abanye abantu umoya ongalunganga uzothatha sina sifuna ukuphathwa indebele yethu nasifuna ukuphathwa umuntu ovele hlangothini esindebeleni ukati ke masithi siyakhayela bona lawo bantu lelijika bafuna ukuthi bephathe kulelani lizwe yibo abantu abangavusa ilizwe leZimbabwe ngoba asobantu bodlame abantu besindebeleni ngabantu nje abakwazi ukuphila labantu abakwazi ukuphilisana nalabantu kodwa hayi njengoba kuneminye imihlobo hlobo yabantu yethu nasifuna ukuphathwa indebele so hayi njengoba bengafuni ukuphathwa indebele labo lomhlobo lo omunye imthwakazi Republic Party iright mayitsizwa likhulu ngoba ngeke kuthi 1980 lo kubusa umhlobo oyi1 since 1980 kubusa umhlobo oyi1 indaba kungajintshwa njengoba ku South Africa siyabona iVenda umZulu indebele umXhosa umhlobo wonke yabusa uvumelekile kuthi ukuthi lapha eZimbabwe sivumele kanje abantu bakuthwakazi asiyamukile kakule so MRP right izwa likunye leli ayizwa likunye vele sizibuse bebona ukuthi into thayi kubusilizwe into ukwenzani asodlame njalo emathep mangikhala abantu bemasebandebeleni mabengazibuza bengazibuza kuhle kakhulu ayikho nthwalo ukuthi umuntu abusa 40 years ebusa sesikhundleni njengoba lokho kwenzakala ubonakala emashona leni hayi hayi umhlaba wonke akaze kukho lonke lokho umuntu 10 years kaphume 10 years umuntu kaphume lizabonela amabonelo komthwakazi mathi asebethethe ilizwe labo 10 years umuntu yaphuma 10 years umuntu yaphuma akona umuntu ozalela esikhundleni 10 years umuntu yaphuma ukuthi umuntu asegogobe esikhundleni lokho ephethe ngabe diliza umnotho hayi 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 asikwazi thina lokho thina nje abantu esikhwele esintwini abantu bakomthwakazi hayi asikwazi nalokho so hayi ifu ojele kayifunda abantu bebeyazi ukuthi kahle kahle iproblem elaphana umhlobo wani owathi uthatha intambo zombuso wathatha uvele ulenhloso yokuncindezela abantu besindebeleni ye iqiniso kalikhitshwe ye bobona nje bengaphuma ezikhundleni abana nje bafuna ukuthi bebe bencindezela abantu besindebeleni mabethi bakhale bethi akula umuntu ozasibusa lapha nampana umphoko wakumele bebuse umphoko bagijinyiswa nampana othokozani ukhuphi kwakhe kumele betake over bagijinyiswa phela ndizwa ngeke lilungile la ndizwe lela ngoba into zonke zenziwa laphana isikhukhu sodwa lesiya
Studio 7 linjani lonke alibingelela umbolo wami ngizama ukukhuza umuntu othiwa uNhlanhla osale ebhusana ubhoke i-8 Studio 7 ngiyakhe yedwa yini Studio 7 ngokufaka imbono wathi ubingelelana awudinga izinhlezi zokubingelela izihlobo zakhe zonke abasezifuna imbono wathi ukubingelela so kuphe ukubingelela lesi sesi sokubingelela so nhlezi zokubingelela lezi ngiyabonga msakazo lo uyangihlupha kakhulu nje ngoba TV uvulo ndiyahlupha Studio 7 ngoba ngiyedwa edlamukele ivoice yakhe yodwa ngobulawayo igama lami ngeke ngizitho ngiyabonga
Mashavezulu Studio 7 kunjani kodwa ngabezwa laba bawumana lapha bakhuluma ngomqondisi ubaba okhuluma ngomqondisi ethi ufuna umqondisi ufuna ukukumilizwa and khona ukuthi asoze kwenzeke kuzwenzeka kuzoliqhuma ngathi yamazi ade sizambonisa kahle ukuthi singobani thina
uvuka njani balaleli be Studio 7 ngifela iqinisa lokukhulumayo waselubhani Jabuwa ekana okokuqala nje balaleli ingakasho nix ingakakhulumi nix nani basakazi be Studio 7 angithike ngibambe lo abadungunhlanhla lo badungunhlanhla umhlanhla wasemalungu lo esekazibiza ngonhlanhla lakhe manje ukuthi ufowethu lolu ngathi ekhanda lana sokukhona sokuhlangene sokukhona sokumphazamisa uzozibiza ngonhlanhla lakhe abanye abafowethu manje bashile abanye abafowethu manje bahambile manje ngendaba zakhonhlanhla lakhe yena sekazenza bani ukubona ukuguguzela lokhuthi ukuziwa ngonhlanhla lakhe kuhle kakhulu mfulu okwenzekithi ngicela ukuthi wena mfowethu wena khona lapho ebutswana la ohleli khona ngicela ukuthi uzame ukuziqoqa uzenze umuntu ebantwini ngicela ukuthi uzame ukubamba amagama akho mangabe kukuhlula ukungena la ku Studio 7 vele uhlale phansi uvale umlomo wakho uvale indizela yakho uthule phansi ngoba abantu babuhlungu ngaloyo muntu loyo ombiza ukuthi uMhlanhla lakhe babuhlungu manje wena ubhizi manje sizobiza ngayo uMhlanhla lakhe lo mfowethu zama ukuziqoqa ube umuntu ube indoda lo okuhlukuzisa abantu ubuhlungu nawe ubuzwe lo mkhondo wakho uzokufaka emasimbeni uzokufaka emanyaleni ngelinye ilanga
sanibonani kwe-VA indizela ekubingelela ngesipini sendoda ngisesamazwi njesokuthi ngendlela akhuluma nayo ngomqondisi ethi umqondisi yesigesi umqondisi ukhuluma into yeqiniso ebonakalayo kanti yena eyisiphofo nje asingaboni ukuthi le nto yenza umqondisi into esilungileyo thina maNdebele khona manje uma kudlala iZimbabwe kukalutshwane nje ukuthi ithokini kule Ndebele lapho phakathi nomunye umhlobo nje okungayisoshona kabe kungamashona nje kuphela yonke indawo ishona phambili iNdebele emuva hayi indoda ebeseyibuya seyikhuluma kanje futhi ethi umqondisi yesigesi ngesuthi ngathi ngiyamatitsha ithe ngiyabonga
sanibonani sanibonani kwanto bakithile njani ngezindawo ngezindawo akodwa abantu bakithi basezozikhethela ngempilo ukuthi umkhuhlane abafuna ukuthi ubabulale muphi phakathi kwezane ukuphesi le-corona abantu basezowubona umkhuhlane oyingozi yale corona eyiqanjelwa manga kuthiwa ibulala abantu ivula izane ukuphesi ibulala abantu life abantu bayengcwatywa kuyazakala ukuthi izane ukuphesi ibulele ubani nobani corona ngezilangebe kuthiwa kucatshangela ukuthi ube yi-corona kodwa izane ukuphesi ibulala umuntu life njengalokhu abantu bekwazi ukuthi izane ukuphesi uyeqeda abantu elizweni i-corona kuyabe kucatshangela ukuthi maybe ubulele i-corona kodwa izane ukuphesi ikubulala life izane ukuphesi angeke ungcole njengezithiwo zezane ukuphesi obunakagwa la laba abangcole ukuqala lokokugcina ubona bezenza bona abalozwelo nje angeke bafa abalozwelo labantwana bezimbabwe ngoba laba abantu kabafunwa ngabantu la abantu bayabazonda abantu bayabeyinyanya abantu bakhathele ngomntankagwa labo akhona umuntu obafisayo laba abantu labo loba bengarova abantu ngomumbu obolileyo abantu bayathatha umumbu kodwa kaba bavoteli abantu bayathatha amabhasikili kodwa kaba bavoteli ngoba imali elizwi abayitshontshayo abemsebehlakaniphe kakhulu loba bengarova abantu ngani abantu vele sebehlakaniphe abantu bahlakaniswe ukuthi bayakwazi ukuthi bayatshontsha babatshontshela izimali beqeda bebebezorobha ngazo akuna muntu ongabavotela 2023 bayabulala abantu ziyaphuma izidumbu zezane ukufika ku-2023 abantu bekuzibuza kumbuzo ukuthi kanti manje ilizwe lalivalelwayo umbuzo ozosalelwa mpini ntokova kusatshela i-corona i-corona isazi ukuthi izane ukufika
ngibingelele basakazi be-studio 7 ngibingelele ngabalaleli okwakuqala sithi dudu emndenini wakonyathi ngiphinde ngiphendule lobaba lo ophendule omunye ubaba ethi akavali igabha lakhe baba kuziphathe kahle njengomuntu omdala ma uzotshela omunye umuntu ukuthi akavali igabha lakhe wena nje le nto ekhulumayo ile ngqondo le nto ekhulumayo ukuthi uchamisa akathatha abantu bakanike ngeze umkhondisi umkhondisi uyini wathi nalephathi yakasiya zeparlamenti ayiphikisi naseparlamenti yasezimbabwe so uzonikezwa abantu for ukuthi ayenze i-tribalism ngoba lona ufuna nje i-tribalism into ayifunayo nje umkhondisi ufuna nje i-tribalism akafuni nje ukuthi ukuphikisa leli qembeli elibusayo i-ZANU PF ufuna nje i-tribalism ukuxabanisa abantu ngoba nangu sekwenzeka ngapha kithi sokwenza thina amazimbabwe sokwenzeka ngapha egoli abantu sebetyiswa uyajabula manje angithi ngiyogqumuzela i-tribalism uyajabula manje uyajabula abantu ma betyiswa ngoba yena ngiyogqumuzela i-tribalism uthi yena ufuna ukuqhunywa ilizwe liqhunywe liqhunywa ngapha izimbabwe iyaqhunywa kuphi kwakhona kwamphana iqhunywa ngapha akayekele nje lo mqondisi wena indaba ye-tribalism nje faka abantu ingqondo ezimbi endahlekisa abantu abavoteli iphathi ezokhipha i-ZANU PF yinkinga laphaya i-ZANU PF labo kugawuli yinkinga laphaya not ukuthi uchamisa or ubani i-ZANU PF yinkinga umqondisi lo ofuna ukulahlekisa abantu nje yena nje unjalo ulapha egoli uhleli kahle abantu bayahlupheka lekhaya xa behleli kahle la egoli abantu behlupheka lekhaya yethu ufuna ukuqhuma ilizwe iyaliqhumanga eliqhuma ngaphi imisi nokuthi aqhukuzele abantu ukuthi bavotele iphathi ezokhipha i-ZANU PF i-ZANU PF yiyo eyinkinga laphana ezimbabwe ngike ngibonge ngumama wasemberenga mina umsona ngishona ngiyazwakala vele nesindebela kusisa amsona mara sithi phansi nge-tribalism sithi phansi ngomqondisi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleRussia selivumile ukuthi ngempela umkhumbi walo OMP othiwa Moskova othwala izikhali njalo usenelisa ukuthi indizamtshina zihlale kuwo utshonile elwandle. EleUkraine lithi amabutho alo yiwo ahlaselela umkhumbi, kodwa eleRussia lona lisala lisithi ingozi yomlilo eqhamukileyo yiyo ebangele ukuthi umkhumbi lo ugalule. Lokhu kwenzakala eleRussia lisithi nxa eleFinland leleSweden angangena kumanyano weNATO, eleRussia lizasebenzisa izikhali zenuklia. Sixoxe lolandela izombusazwe weleMelika umnumzana Busanintini.
Ukungena kweRussia eUkraine ngeke ngathi ukuthi yimpi, ngoba lapha ngibona ngani kule bhuli esingene elizweni lomnye umuntu. So ngeke atsho ukuthi yimpi, kodwa yes, kuliqiniso kuye kwazwakala amaripoti ukuthile kungani kuthiwa iRussia ibisisuka endaweni ezithize. Kanti mina ngombono wami ngibona ngani lokhu ade bekwenzela ukuthi abantu babo besuke endaweni ezithize then bese be-operator from emoyeni ale sebedubula indawo eziningi ngoba bayakwazi ukuthi bona amabutho abo asekho ku-ground. Ngombono wami I think bebemuva bekuyi-strategy kuphela ukuthi from lokhu akuthiwa ngama-boots on the ground kale sebe-striker from a distance emoyeni kumbe elwandle besenza sibili ukuthi betshaye sebedilizwa kakhezi abasakhethi ukuthi batshayane ngoba kukhanyile ukuthi impi yenyawo ilamathenka ngathiwa iRussia yehlulekile yinkhwale sebetshintsha i-strategy yabo ukuthi hhayi sesibulala yonke into sesibhomba sisukele emoyeni kumbe kwamanye ama-ship aseduzane khonapho. So ngibona kanje lo yi-strategy kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani umongameli weleRussia injongo yakhe kahle kahle kuyini?
Ngombono wami ubona ngani upresident weRussia u-insecure ngesikhiwa ikakhulu nxa enanzelela ukuthi mhlawumbe eleUkraine lingavunyelwa ukuthi lingene kuNATO, njalo khona lokuthi eleUkraine lingabangani lama-countries akuNATO. Ngibona ngani eleRussia lona libona ngani umakhelwane uvumela izitha kumbe ngithi uvumela ama-competitors ukuthi ebe seduzane kakhulu lakweleseRussia, ngoba iRussia leUkraine ngomakhelwane kufana le-South Africa leZimbabwe. So ngombono wami ngibona ngani yikho iRussia okusemqoka okubahluphayo bayesaba ukuthi iNATO ingavumela iUkraine ukuthi ingene kule organization kumbe lokuthi iNATO ibe lama base ama military base kwele Russia, I mean kwele Ukraine khonapho iRussia ngathiwa ilo uvalo lokuthi amabutho avela kuNATO amakhandi zanjengo US lamakhandi zase Europe angasondelela eRussia. Umbono wami lo ayinyakho.
Umnumzana Busane Ntini ngolandela izombusazo elemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukwaliswa komela ele Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamatsiripi ukukhuluma embuthanweni wokuvalelisa uElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa kungakutshengisani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Nisithi libe lempela viki elithukela.